labantu abangu 5 asebe qualified kufika namhlanje. Ngingakhuluma mina ngithi uIsaac Mpofuli yamazi owe marathon uyaqala ukuba qualifier bese kuba uSteven Cox owenza i-event okuthiwa i-single men scars we rowing bese kubuya ukuthiwa uThabi Makarau owenza i-sprint ye 200 meters ye men bese kubuya unkazana ukuthiwa nguRuthendo Nyahora owenza i-women's marathon bese kusiba lo Makanaka Ishe Charamba kumunye waqeda ukuqualifier wenza 200 meters sprint. Ngokukhuluma esikwenzayo lokhu, amanye ama-national or international federations akhangeleka njengabe swimming, kuthi abe-athletics, abe-golf, sebesekhangela i-ranking system ukuthi babone ukuthi kuphela kukaJuni lamalanga adluleyo lapha sokuphele isikhahlandla lokuthi abantu baqualifye nge-time le distance. Bese bebona i-ranking ukuthi kulabanye yini abakwanisa ukungena ngenumber eziyabe zikhangelelwe ngama-sport courts.
Likhangelele ukuthi liza kwenelisa ukwazisa uZulu iqembu elizamela iZimbabwe kulimidlalo nini.
Besikhangele ukuthi singakwanisa ukuannounce i-team kusasa, but sesimove forward to next week ukuthi siannounce i-team ezamelela iZimbabwe. Amandaba ethu sakhangela ukuthi azadlula i-5. Sikhangele ukuthi afika kubo 7, 8, 9 kumbe ku-10 kungafika khonapho, kusiya ngokuthi ama-rankings ethu aphume njani kuma-various sports courts. But ngiyakhangelela ukuthi kubo 8 siyakwanisa ukuthi ibe i-total yama-athletes ezabuya e-Paris.
Amalungiselelo wona aseminjani?
Ulungiselela, yes, laba sebequalifyele sihlale silungisele ukuthi lapho abafana ukuya computer khona le-SET final preparation sebeyenzile. Silamapane esemaplani esebenzelawo, njalo siyakwazi ukuthi nokukhompyutha abazakwenza bazafaka konke abakwanisa ukuthi bakufake kuma-competition abo. Njengoba labo u-Isaac liyakwazi ukuthi ukukhompyutha kade kwenza bephuma kuma-top 10, bephuma sibili kuma-top positions, singabantu esingabakhangelela ukuthi bakwanise ukuthi bawine ama-medal, but asingeke sibafake thina ku-pressure ukuthi bayewine ama-medal. Bese kukhangelela ukuthi bayecincisa labanye, bayenza ama-competition abo to the best of their ability. Ukuyaphuma kunokusakwemukela, sibabona.